uhulumeni wethu ngokumisela abaBZ bakufaka usobala ukubana usebenza iZimbabwe dollar namanye amakhayezi akwamanye amazwe, especially i-US dollar lerandi eleSouth Africa. Pho onxa amabhizinisi people selesala ukwamukela enye yamakarensi lawo owafakwa emthethweni iyomele zisebenze, bazi besithi abantu benze njani ngoba bakhona abantu abaningi kakhulu abalokhu behola iZimbabwe dollar. So nxa usubalisa ukuthi bezithenge uyabusithi kona baqonde ngaphi. So khonokho yikosuka kube yinto ebuhlungu bosomabhizinisi abaningi abayenza izinto ezihlukumeza abantu. Kukhona ukuthi nxa kubana ngabe balezinkinga angithi balakho ukubana bakhulumisane lohulumende kube la i-RBZ leyo, kubonakala ukuna kwini okungenziwa kodwa kungalimazanga abantu jikelele.
Kodwa abanye babachuma bathi lokho akusoze kusebenze, ukubopha amankampani akusoze kusebenze. Bathi isisombululo esidingakalayo lapha yikulahla idola leZimbabwe kusebenze elemelika lemali yakwamanye amazwe le efunwa ngosomabhizimusi njalo ekhanya ifunwa ngumnotho.
Idola leMelika asilalo asilenzi thina lapha. Pho nxa kungaba yinto esesilifaka phambili ilahle eyethu imali kuyobe kuzaphetha ngani? Nxa unika umzekelo uzodliwa amazwe amalutshwane especially iZambia lapha esekucebeni kwethu, kulesi khathi lapho igwatsha elase lithwala ngamaplastic bags uzithwalela ngamabhara lingasayenzi lokuze i-exchange rate yayo nxa ukukhangele le mali zaphandle. Kodwa baqinisela belayo imali yabo baze bafika ubana sokuze waguquka namhlanje igwatsha seliphose lihambelana le mali enjengeSouth Africa i-Iran. Yikho okumqoka okokuhlala lokhu babelele emalini yenu. Ngabe abantu bathi bona hayi asikhipheni i-American dollar le lamanye ama-dollars lawa abanti sisale leZimbabwe dollar. Ngabe ngiyazwa sibili kungangcono ukuthi ngabe bakhala futhi ngokuthi wona i-RBZ ayiyekele ukufuna ukucontrola i-exchange rate. IZimbabwe dollar leli lingene iganga ngendlela ukuthi kona ama-market forces athi size sifike lapho ezizafika izingqi khona sisebenze ngakho khonokwana up to a point whereby kuzazikuzidabulazele kodwa kugcine sokusehla kodwa futhi kugcine sokubambela njengalokho okwenzakala kugwatsha. Yiyo mina i-argument engibona ngathi umuntu angayifaka ashiyo ukuthi athi kona akulahle imali yakithi sisigijimele imali zabanye abantu akusizi lokwani.